Isikhulumeli sebulawayo sithi Council uNkosikazi Bongiwe Ngwenya uthi isilinganiso samanzi asengene emadamu anathwa nguZulu waleli dolobho seliqalile ukukhuphuka kulandela ukuna kwezulu eliningi lonyaka.
Okwakhathesi amanzi ethu emadamu namhlanje kumhla ka 26 January 2017 aku 56.74%. Sinanzelela ukuthi amanzi asengenile amadamu asethe xaxa kulalokho kwakuyikho siqalisa iwater shedding ngo-November 2016.
Wathi lohlelo lokuvalela abahlali bedolobho amanzi okusebenzisa selumisiwe kulandela ukuna kuhle kwezulu, kodwa waphanga wakhuthaza uZulu ukuba aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo olukhulu kanye lokuhlanzeka ukuze kungaqhamuki imikhuhlane evame ukuba yingozi ngesikhathi sezulu.
Kodwa iwater shedding iCouncil yayisuspenda ngenyanga kaDisemba sisiya kuholiday yeKhisimusi. Sathi sivela kuKhisimusi sakhangela isimo esasesikhona emadamu sananzelela ukuthi amanzi ayesengenile esengconywana. Njalo sananzelela ukuthi indlela okwakusetshenziswa ngayo amanzi ngesikhathi sisuspende iwater shedding kwakutshengisela ukuthi abahlali bakobulawayo sebenanzelela ukuthi bafanele begcine kuhle amanzi, ngoba ama-consumption levels ethu babekwanisile ukuthi bazame ukuthi bawamaintaine engabi makhulu kakhulu. Yikho kwaba yisinqumo sika-council ukususpenda i-water shedding ngenyanga ka-January 2017.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simbarashe Tabengwa uthe bayajabula ngendlela izulu elina ngakhona, ethi lokumiswa kohlelo lokuvalelwa amanzi okusebenzisa ikhansili kuyajabulisa.
Lapha sithanda ukubonga izulu, yes, umlimi usinikile izulu, and then sithanda ukubonga the government, the city council, ukuthi ayisagavuna amanzi, amanzi akasahambi. At least siyabonga ngakhonokho njengoba izulu selinile, so siyabonga ukuthi maybe kungahamba kusiyaphambili.
Idolobho lakobulawayo lihlezi libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okwedlula amanye amadolobho okweminyaka eminingi, obesekubangele ukuthi ikhansili inqume minyaka yonke ukuvala lokuvula ngezikhathi ezithize amanzi. Ngezinye zezikhathi nxa umumo umubi avalwa okwensuku ezithile. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.